Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani mahlabe ezulu olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 womgqibelo omhlazi ku 26 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwama-by elections luqutshwe ngokuthula lamhlanje kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho eyeZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho, ngokunjalo kayidilizwe.
This is a by-election. We're testing the capacity of ZEC, the sincerity of ZEC. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota.
Kuma-prosecutors angithi ngabangani bamasela, ngokubani bona abayimeli indaba amasela ayazibusa.
Iinkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo, ikakhulu inkomo, phansi komngcele weMlambapeli ohlukanisa eleBotswana leZimbabwe. UMongameli Joe Biden weleMelika namhla ubesePoland ekhulumisana leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi leRussia. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lwama-by elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe lamhlanje, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho eyeZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho, ngokunjalo kumele idilizwe. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eqeda vota esigabeni seKwatsana utshele intatheli zindaba ukuthi bakhathazekile kakhulu ngendlela equtshwe ngayo lolu khetho, okokuthi bazazama ngendlela zonke ezibalisa ukubika kumanyano weSADC ukuthi kulungisiswe udaba lweZEC. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
So we are excited, but we are also disappointed because if you look at the way the indelible ink is not that indelible, and we have received reports from across the whole country where we hear that ZEC has not done a perfect job. In fact, ZEC has failed to pass the different tests that we had put: the integrity test, the independence test, the professionalism test, the accountability test. We have asked them numerous questions. They have not been able to account for them around the voter roll, around the issue of polling officers, around the issue of polling material, the printing of ballot papers, who printed, what threshold was the law respected. So we are going to take this issue serious. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose, and ZEC is not professional, neither is it independent. This is the matter that we have to escalate within our own national jurisdiction, but beyond, in the context of SADC and the AU.
Hello, umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa. Kobulawayo izulu livuke lisina ukubangele ukuthi abantu bengasukumeli phezulu ukuyavota. Kodwa ngokuya kwesikhathi lanqabe kunjalo, intatheli zindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi bebebanenganyana abayevota.
Indwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo, okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote. Umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kuluhlu lwabavoti kumbe hatshi, engakangeni endlini yokuvotela. Nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota kade aphiwe iphepha lokuvota. Ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe. Ibandla leCitizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti. Isakhamuzi sakobulawayo echabalala kuward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthula.
Ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwana. Khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukuqila ngoba sikhangelwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu abatshiyeneyo. Lokho besihlola lezithupha zethu ukuthi siso yini kusukela phandle kuzeyefika lapho zagcina khona sosingena-ke ebhokisini sovota. Asothisekile ngoba uyazivotela ntando kakho okubuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo kuba nguwe nje.
Isakhamuzi senkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lonyaka akuvotelwa.
Ezeki kutasakwazi ukhethwa ukubalwa kwakhona suka singanasiqondi kahle ukubalwa kwakhona singaziwa kathesi mbe kuzaba kuhle. Ibizo lamthwa likho ngalesivotela khona ngani akula ma-post so somele ndidinge around angazikho kumenza lithola. Vota kuward 24.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lwalonyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki.
Sengivotile mama engubona okuhle lamhla hayi yonke into ilula. Akula azidu akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena apha novote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le 5 minutes ekuvoteni ku-polling station. This time kungcono kakhulu because yonke into ikukhiye vele akula msindo akulani abantu bayazikhulekela ugogo bangena bayaphuma bangena bavota.
Umkhokheli wabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo uFreedom Rachel oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba senkulumani.
Kulamanamba awezindlu atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejiste ezindaweni zonalezisiqiniseka ukuthi abantu bona la bahlala kulazona lezi zindlu yini kumbe hashi lokho sokumele amapholisa kumbe abantu bezeki be-investigate into enjalo especially ngale enkulumane e-Terminus. Kule bantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe bethathwa all the way from Ongozi mine bemguze bezovota ngapha ayisibahlali benkulumane.
Olola amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile.
Kube lokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamacembu aphikisayo labasekela amacembu aphikisayo. Siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amacembu aphikisayo bayaxotshwa kuma-polling station. Ngakho-ke amacembu aphikisayo kasoze abe labantu abazakwelusa ukukhululeka kokhetho lokuthi luhambe kahle. iZANU-PF ithole ukusekelwa njalo imisakazo ikahulumente okuyinto embi kakhulu. Ngakho-ke ngenxa yalokho ukhetho lusoze lube ngolukhululekileyo noma ekanjani.
Iningi labaxoxe le-Studio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okokuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikile icane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitsheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili. Ukhetho lwalamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamashumi amabili lasithoba mnemibili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalu tshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu umlondolozi Ndlovu oseHarare.
Embikweni okhitshwe ngabe-Election Resource Center ERC, indawo eziningi zilabantu abalutshwane abenelise ukuvota kulalabo ababhalise endaweni lezi. Njengomzekeliso, i-ERC ithi phakathi kwabantu ababhalise ukuvota eMutasa South kwenye polling station abangu-735, abantu abavotileyo bangu-157 kuThemkhoba eGweru. Kwenye indawo elabantu abangu-208 ababhalise ukuvota, kuvote abantu abangu-88 kuphela. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungabe kubangelwa indlela amabandla ezombusazwe akhankasa ngayo beqakathekisa abakhokheli babo ukwedlula amalunga ephalamende. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Pride Mkono eHarare othi kusobala ukuba uZulu waze abakhokheli ukwedlula abameli bezigaba.
Yinto ebesiyikhangelele ngoba i-by-election vele lona alikhiphe abantu abaningi ukuthi bevota ngoba kuyabongela ama-president. Lokhu ngenxa yokuthi ama-political parties akhona eZimbabwe alabakhokheli abalamandla kakhulu. Ngakho ungakhangela uTshamisa, ukhangela uMnangagwa, bayebiza abantu ukuthi bebezovota ngoba labo bayebelabantu babo.
Umnumzana Ngqobizitha Khumalo ebandla le-PDP uthi inhlolisiso abayenzileyo elizweni jikelele itshengisa ukuba abantu kabaphumanga ubuningi.
Yeah, there was a kind of a political disturbance here. Kube le noise ebekhona la. Sokusethuselwa abantu sibisingwa. Kukhona abantu ebezanu. Amapolisa kanya ayebesaba funga ngokuthetha isikhathi ukuthi ephunyiswe ubaba obesethusa abantu. Qale kukhampeyina phakathi. Abantu bamkhomba bathi umuntu lo ufuze uyakhampeyina. Bamphumisa phandle. Ikhona nje mphuma phandle mina. Wahle waqala ukuthethisana lami le mbodlela ezimbili ezotshwala. Yesufuna ngiyakhampeyina. Kuphendulane khona mthi angikhampeyini mina ngiyakhona ku-studio 7. Baqalisa ke ukufuna ukulwa lami. Wa-threaten ukuthi engichaye sibisingi ezimbodlela. Kucina kuphuma amapolisa. Yena ukhuluma ukuthi abantu abe-MDC abe-opposing bafuze bechaye bazatshiselwa izindlu.
Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuba amabizo abantu abebhalwe phandle kwendawo zokuvota abebhalwe ngamabala amancane okwenza abanye abantu bachiyane lakho bengabona amabizo abo. Abanye abantu bathi baswele amabizo abo endaweni lapho ababhalisa khona ukuvota. Amabandla aphikisayo athi lokhu kuyindlela yokuqibelezela ukhetho. Kodwa izekhi ithi akusiqiniso lokhu ngoba iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo abantu kumele babekezele badinga amabizo abo kuma-polling station wonke aseduzane labo. Isikhulumeli sezekhi umnumzana Jasper Mangwana uchasisa ngalokhu.
Mtendasari zirufamba zvakanaka, tingati tiri kuona ma-polling station edu vanhu vavhura ma-polling station zvakanaka makuseni. Ende makuvota kuri kuitika, mapolice station dada anonoka kuvhura, kana vanonoka kuvhura ne 20 minutes vachanonoka kuvhura ne 20 minutes. Zvakare tiri kukurudzira vechinji kuti aiwa, pakanya mutemo wekuvhota kana muchiti kana munaka vhota akamaka ballot paper oritora picture orisa pa social media, kuchikora mutemo kukwenu tori mhosva nemutemo wenyika inosati.
Uketo lwetu luhambe kuhle. Ama polling station avulwe ekuseni. Omele ibandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha olwe Youth League umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lizanqoba. Wengezelela isithi labo abathi ukhetho aluhlelekanga ngabavika ngomunwe ngoba bengalungiselelanga lolu khetho.
Sikhangelela ukuthi hayi sizanqoba kuma by-elections lawa. Asandisanga vele ukunqotshwa nxa kuthe kwaba le by-election. So thina ethu injongo ngiyoku make sure ukuthi siyawina kulezo ndawo sibahluthunele sengezelele ku 2/3 majority esivele silayo eParliament.
Izek ikhangele ukukhipha impumelelo yokhetho lwama by-elections kusasa emini. Isithi labo abafuna ukubona ukuthi kuvotwe njani endaweni zabo balakho ukukhangela impumela ezaphanyekwa ngaphandle kwama polling station. Ngimele isithu 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden wele Melika namhla bekwele Poland lapho wakhulumisane lesiphepheli zakwele Ukraine ezivalekele impi lebutho lakwele Russia. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe ngodaba lweziphepheli zakwele Ukraine ngokuya kwesikhathi. Izigidi zabantu ezifika phose ezine 3.7 million sebaphephelela kwamanye amazwe bebalekela impile. Umongameli Biden wazise ngeviki edluleyo ukuthi elimelika lizamukela iziphepheli zakwele Ukraine eziyinkulungwane ezilikhulu 100,000.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcele weZimbabwe leBotswana oyemlambapeli izakhamizi zemlambapeli zihlangane leziphathamandla zikahulumende ezijiyeneyo kuviki edluleyo ezibalisa umphathi ntambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kazembe Kazembe lomkhulu wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuze kubunjwe amaqhinga okwenqabela ukuntshontshwa kwezifuyo lokhu okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezikhulume kulumbuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo athi kungabanjwa amasela aphinde abonakale esephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapheli umnumzana Bheki Spencer Manunu uthi kuyadingeka ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo imbuzi kanye labo babhemi.
La mapholisa khona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga bajintshwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma imihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkonga sebeqhuba futhi.
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo weCouncil yeGwanda Rural District Council, umnumzana Joram Ndlovu, uthi ubugebengu beqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhemu. Abantu laba ngeke uzwe lo yedwa obuthwa. Abantu bayaganyulwa kufuna izimali kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eMark South, eGwanda South. So asisakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uthi uZulu kathela themba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumende, sebesikhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamulamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo oyengunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emele abalimi yena ukhale ngabathutshisi emthethwandaba.
Siya kuma-prosecutors, ama-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona abayimele indaba. Amasela ayasibusa thina njengabantu beGwanda ama-farmers sithi istokzem bayithithe njengemeta.
Uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution athi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo imtshiso record zakhona ziseHarare kanti i-veterinary yakithi ngiyazi ibanikele data yonke yabantu kule ndawo ukuthi nxanga vela kuthi ikomo gidi bakwazi bajike bona bafuthi ngakabani ngancube ngkajodi ngkabani babonakala banikazana iy'nkomo zabo futhi kajiwa amarekodi aseHarare kasilawuthingalaalikazikhathi umsebenzi okukhululilise.
Umnumzana Kazembe Kazembe uthi abazathatha lokhu abakutholileyo bayewethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanyawugwe edinga amasela enkomo. Ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithatha umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje singidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Otilius Vanda ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula eziphathelane lokhetho lwama-by-elections.
Engingathi kwenzakele abantu information ibingafiki ngendlela ekakhulu kuzakhamizi kungenxa yokuthi abantu bebengakwazi vele ukuthi kuyini okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Abantu bebengakwazi ukuthi kulabantu abasuswayo eParliament labantu abasuswayo ezigabeni. Okunye kudalwa nje ukuthi abantu sebekhathele esingakuthi ignorance. Kodwa hayi amalungiselelo ona besiwabona bekulokuphithizela kuma constraints la kuma ward ona lawo okulokhetho khona. Kodwa okunye kade sikunanzelela phakathi komuzi ama posters abanye ebubona amanye esekhitshiwe. Njalo sikunanzelele kusukusela izolo. Sibone ibandla lezana uPF liqala ukubiza abantu abangomama libanika impuphu engikubone kusenzakala kuma ward wonke awenkulumane kunye la ward 21 eChabalala lapho abantu ade beqala khona ukuphiwa impuphu kusukusela izolo lanamhlanje esikubona ukuthi lokhana bese kuyindlela yokuthenga amavoti.
Njengenhlanganiso kuyini elakwenzayo ukuthi likhuthaze ikakhulu abesifazana labatsha ukuthi besukumele phezulu bayevota njalo ingxaki ezazikhona lazama njani ukuthi zilungisiswe?
Khona njengenhlanganiso sizamile ukugqugquzela ikakhulu ontanga sincedisane labo sibakhuthaza sibancedisa lapho kufanele khona ukuthi behambe bebhalisa ukuvota iloba nje bekungalula ngoba izekhi ilikhona phakathi kwedolobho lakobulawayo okutsho ukuthi abantu abasuka ngapha emalokitshini kuba nzima kibo ukuthi beyefika. Kodwa besilokukhulumisana layo lokuyibhalela izincwadi ukuthi izame ukulehlisa indaba yokurejista ukuvota ibuye emalokitshini wonke ukuze bonke abantu befinyelele. Singathi ngezinye zezinto ezikade zisiba nzima kakhulu kodwa inhlanganiso izamile kakhulu ukugqugquzela abantu kunye labomama ukuthi bephatheke ehlelweni lokuthi berejista ukuvota ukuze benelise labo ukuzikhulumela ekhethweni.
Singathi lokho kukhona kwesabela lokhiyana okokuthi izigaba zingancitshisa ngendaba zokuthi abantu abasukumeli phezulu kuyavota okwedelimitation. Imizamo yonke yenziwa yini njalo liyasuthiseka ngabantu ababhalisela ukuvota?
Yey, ukwesabela kokunciphiswa kwezigaba kulokho kukhona ngoba kuyikhonoko esikubalisayo ukuthi ukubhalisa kwangkhona ukuvota kusuka kube nzima ngoba lapha ukubhaliswa khona kusiba khatshana. Njalo lohlelo lolunqalo buyile ezigabeni lufika luthathe insuku ezilutshwana okwenza kungafinyeleli kuye wonke umuntu. So sisakwesabela okunye ukuthi abantu nje phose bonke abakobulawayo abahlali abasela themba kuzeke abayithembi abalathemba kiyo ukuthi ingayenza okufaneleyo yini kulolu khetho. Kodwa sikhangelele ukuthi njengoba abantu bephathekile ngobuningi bangkhona sesingabe sesisukile engozini yokuthi siyehliselwe ama constraints yethu njengobulawayo. Silethemba abantu baphumile ngobuningi babo beseya register ukuvota ikakhulu omama labatsha.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Otilius Vanda umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kuhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo. Sihlaziya inhlanganiso ye-Operation Dudula.
Sakazi ninjani nabalaleli? I-operation Dudula ne Dudula movement ungathi kuzinhlangano ezimbili ehlukeneyo. I-operation Dudula ungathi igcile eSoweto kube sekuthi Dudula movement ingase Alexandra. Iqiniso lilonke asikuboni, angikuboni mina njengento ezodlula le ngoba ababhebhezeli bayo kukhona abakuzuzayo, kukho lokho abakwenzayo ngoba kuzo lezi zinto zabo uma besiya kulaba bantu baphinda bathathe izimpahla zabantu. Abakwenzi nje kungabi khona ukuganga phakathi. So uyabona ukuthi ngoba bayazuza abazukukuyeka ke lokhu masinyane, kuzoba khona eside isikhathi. Njalo futhi ungananzelela lento ukuthi lana eSouth Africa kudala yaba khona ingakhuzwa. So ngaleso sizathu ukuthengisela ukuthi abantu laba asebeze bazifoma lezinhlangano babona ungathi ke ukusho ukuthi vele kwezombusazo bayathola ukusupport, ngoba uma ngabe kuyukuthi lento ibingekho ukuthi kube khona abayisupportayo ikakhulukazi kwezombusazwe kumaqembu ezepolitiki, ngiyacabanga ukuthi ngabe ayikafiki lapho esikhona manje. Njengokuthi nje sekuze kwakhiwa izinhlangano okutshengisela ukuthi yingoba bebona nabo ukuthi kunabathile ababaxhasayo ezigabeni zamapolitiki ezamaqembu epolitiki, ngoba sithi sikubona kwenzeka lokhu, uthole ukuthi emva kwakho nje uma kuqeda kudlula uzabona ke nemigration nayo seyisondela ingena isiqala ukubopha abantu.
Wona amabandla ezombusazwe siyabona lapha ukuthi iDA engani iyafuna ukuthi abantu bokuza bahlale. OANC bona ke
yebo silizwile iqembu leDA lisiza nesiphakamiso esingabukeka sisihle kubantu bokuhamba lapho abaye bacela khona ukuthi yini bengenzinikezwa ushwele lapho okuzokwenza ukuthi balungise amaphepha abo ngendlela ezilula, kungabhekwanga imiqathango lena okumele vele uyilandelwe nxa ngabe kuwukuthi umuntu efuna ukucela ukuhlala elizweni. Iqembu elihlela zwakala liphakama liphikisana kakhulu nalokho okufakanisa iDA i-Action SA kaMashaba. Sibonile vele ithema ifonywa leli qembu lahle lafonyelwa phezulu kwemigomo ethi yona abafuni abantu bangaphandle kulelizwe. Yiyo kakhulu engathi ngokwesilungu police standing yabo laba bantu be-FNSA. Kodwa ke okumangalisa kakhulu ukuthi iqembu eliyilona elibusayo silibona lithule, kodwa ukuthula kwalo kuchaza okuningi. Okokuqala, iqembu elibusayo siyakwazi ukuthi yilo elinikeze abantu bokuhlala imvume yokungena, imvume yokuhlala la kulelizwe. Kodwa manje ngoba lento sekungathi ipolitiki sebeyibhekisa kuyo njengokuthi yili qembu elintshotshozele ukuthi laba bantu bangaphandle bagcwale ngendlela abagcwala ngayo, esize sabona laphana ku-local government ungathi-ke sebeyiphanisha i-ANC ngalokho abathi kwenza kwakhe. Ngiyacabanga ukuthi lapho elikhona lisadidekile, alazi ukuthi kufanele lenze njani.
Lo-ke bekungumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwama-by-elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi i-Commission yezokhetho e-ZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kayidilizwe ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.